enzakalayo ngemali yakithi leyo eZimbabwe esingathi izigi awungeke ukuzwisise kodwa okukhona ngezigi ukuthi ivele yona izigi ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesilezigi ama rates akhona ahle avela ahlukana lawe esingawuthi interbank rate rate kahulumende okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani izisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini ngazi uhambe ufuna ikhokheshi yemalini ngazi uhambe ufuna i-foreign currency yemalini ngabantu abahlezi belayo leyo mali kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngapi ivela nga onguye okontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani okuyikuthi imibuzo enjengaleyo I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka
singathi vele kwenzakalani kubo siphathileni lapha mampofu akusichothele kancane
okwenzakalayo kubo siphathileni ukuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants. Ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. So kukhweza ke u-demand ye-foreign currency ngoba yilola lo whether i-civic servant, whether yitichina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. Ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastand abaningi baba befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya nge-demand ye-foreign currency. So mina engikubonayo ukuthi ama-rate isikhathi ngamandla ezigi awiswa yi-demand ye-foreign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi i-foreign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki yikho kuzayenza ukuthi nxa i-foreign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.